Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Gawande obisipha indaba ngolimi lwesiShona. Elingali vuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-26 zibandlela 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, Gande ukungavumelani ngohlelo lwe-delimitation kwamalunga ebandla leZANU-PF kungakutshengisa na ukuthi leli bandla lilamaxuku amabili.
La mabawundara kuona imingcele yadwetshwayo iyaveza mgceke ukuthi kwakulokugangathile okwakumele kwenziwe ukuze ihlekana kumbe ngithi faction eyinye ezanu-PF iphumele.
Abebandla lezanu-PF labe-CCC sebamukele ngembono etshiyeneyo impumela yophenyo eveza ukuthi eleZimbabwe elinye lamazwe awezwekazi le-Afrika aqhubeka esephula amalungelo kaZulu ngendlela esabekayo.
Ukuthi bakhangele abantu abazingathi bezamthetho esikwaziyo ukuthi noma sinye nomthathi kodwa umthetho othi wona nxa ufuna ukuhlangana labantu kuya lo mhlangano kumele uyecela imvumo emaphoniseni kumbe ubazise.
Umanyano we-SADC wethula umbiko usola ukubulawa kwegqwetha ebelilwela ilungelo loluntu eSwatini umnumzana Thulani Maseko ngabantu abangaziwayo.
Iyakhasha ena-national la i-Police South Africa laba laba bachumene kakhulu ne-apartheid ikakhulu the-SADC squad bebeyibizwa ngumnumzana Mthulani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla sisungula indaba zethu zekuseni ngohlelo lapho esixoxa khona ngokhetho oluzayo. Asambeni siyevota.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda
siyovota.
Gambe ukungavumelani ngohlelo lwe-delimitation kwamalunga ebandla leZANU-PF kungakutshengisa na ukuthi leli bandla lilamaxuku amabili. Kodwa abebandla leZANU-PF bayalandula imbiko le besithi ibandla lalo libumanyene njalo lisekela umongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa bakhona abathi amaxuku amabili elinye lisekela uMnangagwa kuthi elinye likhokhelwa ngumsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Sicoxe lo sakhulayo webandla le-CCC umnumzana Decent Bajila ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uhlelo lolu olwe-delimitation lwadalwa ngendlela yokuthi elinye ihlekana labantu eliphakathi kwebandla leZANU-PF linqobe abanye abaphakathi khonapha abangavumelani labo. Laphinda ladalwa futhi ekuthini lona ibandla leZANU-PF linqobe amabandla aphikisayo. Yiyo indlela okwadalwa ngayo. Ungananzelela inhlanganiso ezizimele zodwa namanye amabandla aphikisayo lamachechi lezinto. Una okubizwa ngesikhiwa kuthiwa ngama stakeholders kwakumele ukuthi bebe siyabuzwa ukuthi babona njani ngalokho. Akula ngitsho lesikhathi esizotshwa lapha ababuzwa khona. Sabona iripoti yakhona isiphumile okuveza ukuthi le into ayenziwanga ngokusemthethweni, ayenziwanga ngokuhle. La mabawundara khona imingcele yadwetshwayo iyaveza mgceke ukuthi kwakulokugangathile okwakumele kwenziwe ukuze ihlekana kumbe ngithi faction eyinye ezanu-PF iphumele.
Kodwa siyezwa layo iZANU-PF ingani ayisamukeli kuhle uhlelo lolo olwe-delimitation iyakhalaza layo. Kungakutshengisani lokho?
Yebo, kunjalo sibili. Kulehlekana leZANU-PF elingavumelani lale i-report, kulehlekana elivumelana layo. Ngoba le i-report ibhalwe ngendlela yokuthi kube le faction yeZANU-PF ephumelelayo, kube leyinye engaphumeleliyo. Umthetho awulandelwa, yikho idala ingxabano phakathi kwesizwe, idala ingxabano phakathi kwebandla eZambia.
Hello ke ngumnumzana Decent Bajila isiphathamandla sebandla leCCC kugatsha lwabasakhulayo. Lokhu sikudaba lwezokhetho ibandla leZanu PF lona selikusibanga esikude ekukhankaseleni ukhetho. Ngesizwe umgcini sihlalo webandla leZanu PF esigabeni seMachopeleland South umnumzana Mangaliso Ndlovu ekhuluma emsakazweni weZBC.
Sile responsibility to deliver on this mandate. I mandate a thunderous victory as an PF, thunderous victory of President Jim Nangakwa, na sisiyakuma elections aga 2023. But ukuze lokhu senelise ukuthi sikwenze, my comrades, we cannot be visible ngokuthi sibe siphuma kuma WhatsApp sisithi sesilontshe lokhu for EG, lokhu for ET. We need to be visible kuma structures esikiwo, we need to be visible kuma groups esikiwo, sazakala ukuthi yithi i-leadership, kodwa nxa ngiyifama for ET ngimeleleni.
Lawo ke ngamazwi omgcini sihlalo webandla leZanu PF esigabeni seMathepeleland South umnumzana Mangaliso Ndlovu ekhuluma emsakazweni weZBC izolo. Abebandla leCCC bathi basalinde ukwethulwa kwelanga lokhetho andivana basungule umkhankaso wokhetho obalulekileyo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele nkulu.
Asambeni madoda
siyovota.
Abebandla leZanu PF labebandla leCCC sebemukele imbono etshiyeneyo impumela yophenyo olwenziwe inhlanganiso yeMo Ibrahim Foundation eveza ukuthi eZimbabwe ngelinye lamazwe awezwekazi leAfrika aqhubeka esephula amalungelo kaZulu ngendlela esabekayo. Limpumela yethulwe izolo njalo uphenyo lolu belukhangela okwenzakale emazweni eAfrika kusukela ngomnyaka ka-2019 kusiya ku-2021. Amanye amazwe akusibaya sinye leZimbabwe yakoqela ele Uganda, Algeria, Togo, Senegal, Rwanda lamanye. Kodwa lolu phenyo luthi isimo sezenotho siya sithuthuka. Lesomvikela laso bathi ndawonye lokuhlonitshwa kwemithetho yelizwe nguhulumende i-security and rule of law lakho kuyathuthuka. Lolu phenyo luthi njalo uhulumende weZimbabwe useqhuba umsebenzi ngendlela ecacayo i-transparency and accountability kulandela ukugenqulwa kukamnumzana Robert Mugabe embusweni libutho ngomnyaka ka-2017. Kundlela umongameli Emmerson Mnangagwa abusa ngayo uphenyo lolu luthi eZimbabwe lihlezi kuzinga lamachumi amabili lasitshiyagalolunye 29 phakathi kwamazwe wonke awezwekazi leAfrika angamachumi amahlanu lane 54. Njalo luthi umbuso omuhle uya ugugudeka eZimbabwe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga leCCC umnumzana Bednico Bebe yena othi lanxa evumelana lophenyo lolu kudaba lokwephulwa kwamalungelo eZimbabwe kavumelane lalo kundaba zokuhlonitshwa kwemithetho yelizwe.
Ngiyavumelana lakho kakhulu ukuthi nxa yesithi kuma-human rights iZimbabwe ngelinye yamazwe ehlukuluza ilungelo labantu kakhulu. Kuliqiniso lokho sibi abantu bahlukuluza impilo labo abavunyelwa ukuthi bakhulume ngendlela ekhululekileyo, babavunyelwa ukuthi bahlangane bakhulume ngezipolitiki, bavunyelwa ukuthi bachotheze uhulumende. Lokho kuyahlukuluza kakhulu ama-human rights. But bese ngisithi mina lapho bathi bona i-security and rule of law, ngibona ngani lesi statement asihlanganise ngendlela esingani thina abantu beZimbabwe asezivumelane labo. Ingakhulu mina ngoba ngiyazi ukuthi eze-security yebo ye ngathi hhayi ngabe kune-improvement ngoba sikufuna-ke nxa kuwukuthi kuseziganye-ke ezingasozozamapolitiki amapolisa ethu ayaphanga azibambe iziganye azihlala isikhathi esidinga kanjalo. But bese ngisithi-ke lofulo lapha ngingabivumelani nawo ukuthi bathi nxa bethi le-rule of law is improved ngoba-ke i-rule of law yikulandela komthetho. umthetho kawulandele ezimbabwe ngoba nxa kuyukuthi umthetho uyalandela akufanelanga sibone kubuswa abantu abaezepolitiki kuphela in terms of opposition kodwa ubone abe-ruling party besona kodwa bengabotshwa khona kuphela kuyatshengisa ukuthi in terms of i-rule of law hhayi izimbabwe ngibona ngani isemuva kakhulu ngoba kuningi kakhulu abakwenzayo okwesula umthetho bese ngibona-ke futhi kuloko kwesikhathi lapho abasekhona human development bonangani-ke i-human development yebe bakatho njalo bonangani ngokwakudala lokhuyani ngoba ungakhangela-ke into eyenzakalayo kaphesi ezimbabwe ukuthi-ke labo abafanisa ukuthi baye esikoleni ngabantu-ke abazisebenzela nzima basithi ukuthi ezimbabwe uyabhadalwa from primary level ngathi mina ngithi mina from i-ECD kuze kuyesuka e-university abazali bayebhadalela abantu babo ngezi ndlela-ke sebebhadala abantu babo sibabona abaningi kakhulu bephuma besiya-ke emazweni akunasandla sikahulumende ngitsho lesisodwa nasikhuluma ngo-human development abantu bazenzela not uhulumende
ithi njalo linhlanganiso bababhebhe yebo amalungelo ayephulwa nguhulumende wezimbabwe kodwa ithi sokulobuvelo kundlela ilizwe elibuswa ngayo selokhe kukhitshwe umgabe embusweni
hayi mina kamvumelani lakho labo ngakhuluko ngoba abona futhi bahambe babuza iziqhathamandla zikahulumende zibabhalela amaripoti sebesinze iripoti ebhalelwe uhulumende leyi ripoti enjalo sinesifika lapha ezimbabwe ngake sivumelana lawo ngoba indlela esigqibeka ngayo esihawundi ngayo izinto ezingabambekile ngayo imali yayikhona ibinda i-rfg esengahambeki ngayo o kuyabe kuthiwa okungunyeuna
Lo-ke ngumnumzana Bednico Bhebhe oyibandla elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa LACCC. Sixoxe njalo lelunga lezanu-PF umnumzana Joseph Chuma laye othi lanxa kukhona avumelana lakho kavume ukuthi kulokwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni.
Okokuqala kumele ubone ukuphikisana kwe-executive okhuluma ngayo uthi ngapha bathi hhayi i-rule of law ikhwelile esibili kuyabanjwa pho ma i-rule of law ibanjwa ama-human rights abuse wona abezengena ngabe lena aseshoda njengoba siyakwazi lo ngumnyaka olapho ozoba kona lo khetho bamongameli zabejani beparamende namakansela so lapho umuntu kemsebenzami ukuthi athi p m kumbe sibile kana ukuthi anticipate lingavele nxa ukhetho beselibuya kuthiukuthi lingavele izimbabwe ibile kudlawudlawu ngokungena kuhlonipha kwama-rights abantu yikho ubona abantu bezenjalo nqube yibaezobela izanu-p m beyisesaba kade behlukunyeza lento ezifana nazo nalezo iqiniso okupheleleyo likhona ukuthi izimbabwe isekuthuthukeni kathezini ngalesi sikhathi ngoba umongameli wayo lo hulumende wakhe lebandleli busayo sonke sivumelene ukubana sikhangele ukuthuthuka kwemikhonomi ukudlula yonke into kamengimengi sihlala siku-political gear kodwa umongameli ubaba u-ebmangama ubuthile naye abesikhipheni amajazi epolitika siye sigqoke amajazi okuthuthukisa okuvuselela umkhonomi yikho ubona into zonke ezathe zenza infrastructural development ukulungisa amagesi ehambe ngale amadamu esathiwa labantu amazabe khona konke lokwana kuyinto yokuthi kumele ukuvuselela umkhonomi wezimbabwe so lokho ukuthi yena akulama-human rights abuse bana ngokwayo abazikhulumelayo nje befuna ukungimorisa bezame ukudiwa ukuthi bena bacaze ngani nxa sebehliwe
kodwa omunye engathi kundaba zamalungelo ugwalo lolu uphenyo lolu luyitshaya ekhaleni ngoba siyabona nje amalunga e-TCC ayabotshwa agcwele ejele obaba usikhala kanye labo Amos Chibaya labanye kodwa abebandla lenu babuchuma esikhathini esiningi asikaze sibone kubotshwa lo yedwa kuthiwa wenze umhlangano ngaphandle komthetho
okuqakathekileyo yikugcina umthetho kodwa kwanabe sibukona ezimbabwe i-rule of law yakhwela kutho ukuthi bakhangele abantu abaningathi abezanu-p f esikwaziyo ukuthi noma si-ruling party kodwa umthetho othi wona nxa ufuna ukuhlangana labantu usuya lo mhlangano kumele uyocela imvumo emaphoriseni kumbe ubazise nothi vele ucela ukubazisa abana hhayi ngizaba lo mhlangano endaweni ethize ngikhangela abantu abangaka abathize ukuze kubona nami abomthetho bebekwazi njalo bebekubhashepa nami bebona bona ukwenza ngokuthula njalo kunamuntu ozawuphakamisa thina njengezamthetho siyakwenza lokhu siyayatshela amalungu ethu wonke thina akula muntu owenza umhlangano ungahambanga wazisa i-police station esethi kwamlawo ukuze ukuthi ujeke lowo mthetho pho bona laba be-TPC benza nabobo vele ngoba bayakwazi ukuthi kodwa bengawuphula lowo mthetho bazabuya bengemosha bese bekhithi nabeqhobe ephethezile afana bese bethi hani labona basihlukumeza abasivumele ukuthi benze umhlangano wethu ikanti-ke hhayi babenze izinto zabo kungekho emthethweni thina sigcina umthetho yokubona singabona.
Alo-ke ngumnumzana Joseph Chuma oyibandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Umanyano weSADAG wethule umbiko izolo usola ukubulawa kwegqweta ebelilwela ilungelo loluntu ngomgqibelo odluleyo eSwatini umnumzana Thulani Maseko ngabantu abangaziwayo. UMaseko udutshulwe phambi komkakhe. Kulo umbiko umanyano lo uthe kufanele uhulumende weSwatini aphenye lolu daba akhulumisane labantu belizweni lakhe njalo izizalwane zakhe lazo zibekezele ukwenzela ukuthi kube lokuthula kulelo lizwe. Umanyano we-United Nations lo European Union ohulumende abehlukeneyo abagoqela isigodlo seMelika eSwatini sebeswele lesi senzakalo njalo abanye abalwela ilungelo loluntu bethesa inkosi yeSwatini uMswati wesithathu umlandu wokubulawa kukamnumzana Maseko labanye kunyanga ezedluleyo. Kodwa isikhulumeli sikahulumende weSwatini umnumzana Alpheus Nxumalo usanda kwethula umbiko esithi bayaphenya lolu daba kwenzela ukuthi odale leli cala abotshwe ajeziswe njalo bona ababulali abantu njengohulumende. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Lucky Lukhele isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eSwaziland Solidarity Network.
Isikole esilandisi sifundisa ukukhala bethu nobuhlungu esizabo kosikazi wakhe nomndeni wakhe kanjalo futhi ne-community yonke yaseSwatini ikakhulu labo labalela emalungelo elindlu nyana labo labalela idemokhrasi eSwatini kokuthi ake sihlangabine hlanga sikhala kakhulu. Kodwa-ke nje kwesibili singasho ukuthi kufa kukamnumzana Maseko sibuka uyimpo lehlele ingosi isikhathi yesithathu njengoba hours before Thulani was killed inkosi ibe adresa iphesa emabutho in one of his rare residence iyo la ikhulume khona yasho ukuthi he's going to he's going to defend himself
ngimthakathi
nakaloya abazanga sebavume kuba ngiye yokuqala i-most cases nayisela umthwakhe sewusebenzile selambulele umuntu esifika kuqala siye akhale akhale kakhulu ungawubonge lekwentekile kokuthi ezi-early ezinovember inkosi imhlabi yesithathu through iminista yakhe ye-finance yaqasha ema-mercenaries la from South Africa laba laba baxhumene kakhulu ne-apartheid ikakhulu the-south club base hip squad bebeyibizwa ngumnumzana Eugene Peacock bebe-adapt-a abantu labamnyama lababe bentululeko babulale kabuhlungu. So ngibo labelungu-keke bagcoka emabharaklasa babambe ama-roadblock labanye badeploye within the police unit labanye badeploye within the army baqale nokuhamba bayodubula umuti yemnumzane Linus Makhanya lomngameli wePhudema bazibula ngemikhulishole lengatholakali noma ngikuphi litholakala only ku-Army lebitwa ngokuthiwa ngama-motor bomb ezishushakhishweni yoko baqhubeka baya kuyomunye sisi bazibula ngetinhlabu yesendulako kuphela.
Sibonile ukuthi umhlaba wonke uyasola kakhulu lesi sisoyenzo. Inhlanganiso eziningi lamazwe amaningi athe uhulumende kumele adingisise ngalolu daba. Ubone ngani lokho kuzaletha umahluko yini?
Besicela ukuthi nangabe isadaki yesileza i-United Nations ingene ithathe over i-security yalelizwe. Umuntu wokuqala esingake mthathe ayophendula kwi-ICC yinkosi uSwakwesithathu laminister we-finance eSwatini. Yalaba-kela baphethe kekuphethe eSwatini commissioner wamaphoyisa kanjalo futhi na-army commander. Batange uyihlobene nabo ukuthi bebesebenzisana bani labanye belaselasebenzisana nabo. Siyakwazi ukuthi bebulawa komnumzana Mafeko bekukuzama ukuqhekeka noma mhlawumbe ukuplanta i-division kula ma-progressive forces and loko singabeka kuqaqe ukuthi it-failed izimali ngoba kubalinathe kakhulu bantu baseSwatini nemihlaba wonke jikelele wayunitheka against lebulawa kwamafeko. Ngiyaleka kodwa kasebaphisola nangabe bakwathi sisola ukuthi bayengenzana kenti kwenzeke liphutha bamiscalculatile phecelesi ma singasele liba silungu.
Alo-ke ngumnumzana Lucky Lukhele isiphathamandla senhlanganiso yeSwaziland Solidarity Network obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Salibonani basakazi baka Studio 7 lani balaleli. Mina ngizathanda ukuphawula ngabantu be-CCC abachaywa ngama-members we-ZANU-PF emavikini adlulileyo. Lapha mina engithanda ukuphawula ukuthi nxa sekuchaywe abantu be-Mashonaland sofanele sonke sisukume sikhondeme kumbe sibabaze sisenze umsindo. Kube kanti thina sathi nxa sichaywa i-Gugground sibulawa i-Gugground ngendlela efanayo la yenale chayo ngabantu bemrewo abantu beMashonaland babe jabula bethi Mandere ngapondwe Mandere ngapondwe namhlanje sokupondwa bona sokufanele ukuthi ukhale wonke umuntu abakuzwe labo esakuzwayo abakuzwe esakuzwayo labo mhlambi bangajinja ukucabanga. Ngiyabonga emsakazi lani balaleli
eStudio 7 salibona livuka njani labalaleli liqiniso abe kufunakala ukuthi sizwane nje sibeke ilanga siye lapha neboda eBite Bridge sifike khona sintshoyitoye sishiyimemorandum sibatshele ukuthi asifuna amashona laphana sifuna oNdlovu oGatshe noTshabalala Hlatshwayo abokhumalo yibo abantu esifuna basebenze eboda kobhana ukudindwa khona amapassport bekudingakala ukuthi senze kanjalo sizwane sibeke ilanga sibe sesilandelela sixotshe namaphoyisa futhi lana amaphoyisa lana suka kompane bodeze zeyongena kobulawayo ngoba yiwo abantu abasiqedela imali. Uyafika ekhaya ungasela mali because bengakuzwa ukuthi sishona usaza usizwa bazokukhuthuza imali yakho yonke uziyofika ekhaya ebantwaneni bakho unganalutho. Sibekeni ilanga nje kahle siyofaka abantu esibafunayo laphana. ONdlovu bakhona oKhumalo oTshabalala oHlatshwayo bakhona abantu bakithi abangasebenzi eboda laphana. Ngiyabonga
siyabingelela emsakazweni sibonga nomsebenzi omkhulu elisenze siyadangala kakhulu masizwa kusase nabantu abakhomenta kabi nge-CCC ukuthi bathi yini ngalama structure angeke ibe yiphathi. Akula muntu ohlakaniphe njengabantu be-CCC. Beka ukuthi ZANU-PF izame kangaka ubaqumba phansi zibabulale bafake emajele isebenzisa uDouglas Monzora through lawo ma-structures abekhona ukuthi uma kunama structures bayafaka abantu babo bezothola izikhundla la ku-CCC ngoba ngeke bebebazi bebaprofit ukuthi lo ngwezani lo ngwani i-agent ezani bafake ufaka nje noma ngubani ezithi ukhuluma iqiniso ukuthi uzokhulula ilizwe neyazi ukuthiwe izano yakhe yona le njengendlela ababe bathuma ngayo. So makungele structure ngike kwenzeke ukuthi kube lo muntu ozabuya nje esuka from nowhere. Wonke umuntu kwabuye ezokhankasela iparty ye-TCC, wonke umuntu kwabuye ezosebenza le-TCC engalasikhundla ozimisele ukukhulula amaZimbabwe uyakwenza lokho. So labo bafuna i-structure yiwo labo abangama agent ezana abafana labo Douglas Monzoro afuna ukuzodiliza i-TCC. Uchamisa vele engayifaki i-structure akube njalo kuze kufika ku-election. Ababheka amaZimbabwe ahlukumezeke kanjani labalandeli baka-TCC abakachamisa basemajele bashawa njalo babotshwa bafuna ukubabulala every day. Abakhulumi lokho kodwa bona bafuna ukukhulumela ukuthi bethi sifuna i-structure. Bafuna ukusenzana i-structure abakhankasele ukuthi ilizwe lelo likhululwe. Bayekele ukukhuluma indaba ye-structure. I-structure sisuze sapha sakhulula even ingane yodwa ekuhluphekeni lokho yaseZimbabwe. So bona into abangayenza abakhulumele ukuthi umnangagwa ubenzani abantu be-TCC ubahlukumezelani abantu be-MRP. Umnangagwa ubahlukumezelani abantu baseZimbabwe. Bayekele ukukhulumela i-TCC phakathi kosizo olungaka bekhulumela uChamisa ele stress esingaka abantu bake bebakinatela njalo nje. Abantu abangayazi into abafuna ukuyikhuluma i-TCC ngono nje bazithulele bangajoni bethu bakhuluma bazilufu yabo.
Yes, your seven, Studio 7 linjani basakazi bethu. Kunosifiso phendile lapha ephendla ngomqondisi lapha esidiyem uqondisi ngabayazi into abayenzayo. Hayi nasi siyayibona into esiyenzayo. Wena ma ungayiboniye kila thina siyibona siqhubekele phambili wathi nezakwazi sikufunayo njengabantu basemathebeleni labantu abahluphekile abantu bahlukunyezwe nguhulumende wamashona. So thina siyakubona ukuthi umqondisi decision obuyelayo inhle kakhulu, inhle kakhulu mpe isinqo osithethe umqondisi sihle kakhulu esizonceda abantu bakide bakomthwakazi kulabo bakhona ukusebenza bakhona ukuvula amabhizinisi ngoba laphana ma ungaso ma ungakhulumisa ushona eZimbabwe laphana akula bhizinisi ongayivula kulanto ongayiyenza. So ukuthi sibe siphikisana nawe wona sisi othela nkuza fela ugqika umqondisi hlela nkuza wona sisi angazi umbuyenzele khona le mashonalend umbuyenzele komreyi wakho nathi ma uyenzele khona siziyenzele khona ngale kahle nasikele mthwakazini siyakwazi nesikufuna siyintwakazi sisapotele uchamisa wakho yedwa sinakwazisigcike uchamisa hayi sasisapotela nje imthwakazi yethu uchamisa ukuthi uthethe umbuso wautadanga asikudingi sasisapotele imthwakazi yethu siyakwazi sikufuna siyintwakazi siyabona.
Sanibonani, sanibonani basakazi nonke nani bafowethu nje mthwakazi nonke bafowethu sithi nje sithi nje nathi kancane nekho okukhulu sithi asibonge bakwethu i-RMP kungathi MRP yangixolise lapho MRP asibonge bafowethu ngokuzama mpela iyalwisa mpela ngamandla ukuthi masinganikeza i-support singalibona ushintsho ngabafowethu laba abantu mpela ubona ukuthi bayazama ukusebenzela abafowabo futhi bayasicabangela abantu abangafani mhlawumbe nala madoda la singathi ngogawule ngabochuma ngoba labo ngabantu abacabangela izisu zabo kuphela abantu abangacabangela omunye umuntu abathi bona uma bedlile basuthi sebebona yonke into right kodwa bekhosi ukuthi phela umakhelwane ngabe yena kadlanga nazo izinduna lezi ezisebenzela iZANU-PF ngoba zona ziyaphiwa izinto mahhala ama-tractors ziyaphiwa mahhala kodwa umakhelwane wakho akatholi lutho uyambona ulambile kodwa usuthi yona kabhizi kabe bhizi neZANU-PF ngoba esebenzele wena. So bakithi leyo into embi kakhulu leyo yenziwa ngogawule ngabantu nabo bengakhohlwa bazofa uNkulunkulu asiwe ZANU-PF yodwa uNkulunkulu ngawonke umuntu ubhekile yonke into abayenzayo bazofa ogawule laba and futhi siyafisa ukuthi noma inini nabo bengafa bonke othuma laba ngabantu abasazofa noma bengakhuluma bethini kodwa shemu asibathandi futhi akho umuntu abathandayo noma bengenzani noma kuthiwa bayashintsha baba nephati bayenzani mpela ngeke sibhotele mina ngibhotele ugawule ngabantu abahlukumeza abazali bethu kakhulu besetshenziswa ngoba bona nakho bayadla. So asinandaba neZANU-PF ngiyaxolisa mfowethu nothi ogawule singabagxeki kanjani mina ngiyabagxeka phela ngibathandi noma ngathiwa unjani ngifisa vele noma kuthi ufile umuntu ngeke abe nendaba nayo abantu nje abafana nomgazi ngiyabonga.
Ama-sanctions la afakelwe abantu abayizikhwali abalungisi ababusi bezanu-PF indlela yokubusa singathi i-good governance then ama-sanctions la engakhishwa izinto zizahamba kahle akula lutho olusihluphekisayo thina eZimbabwe. Ukuswelakala kwemsebenzi kungaplani kwabo ukumelta kwe-economy kutshontsha kwabo izimali batshontsha imali yamakhompyutha kwakwayibona ngekhompyutha $9,000 ama-scandals eZimbabwe mangaki since 1980 honestly. So asiyo ma-sanctions mahlabezulani bantwana besikolo nxa lilaleli iredio ivuliwe njengoba nani bese litshengisiwa ngento zama-sanctions yazini ukuthi ama-sanctions ayisiwa senza sihlupheke eZimbabwe cha okusenza sihlupheke eZimbabwe bad governance. Ama-sanctions akukhona for few individuals. USmith wela ama-sanctions lalamhlanje into zakhe zasalala nxa sisazibulala zilokhu zikhona. So yikho inkinga inkinga yithi eZimbabwe through leadership yethu.
Lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Asigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe lamhlanje ntambama ngo-half past 7.